I-Sila Health yaqalwa ngo-2019 ngenhloso yokusiza abantu abase-Afrika ukuthi bathole ukunakekelwa kwezempilo. Le nkampani isebenza emazweni aphezu kwamashumi amahlanu emhlabeni jikelele, futhi ithole imiklomelo evela ezinhlanganweni ezinjenge-UNDP, i-Africa Union kanye lezinye ezinjenge-PATHOS ngomsebenzi wayo wokwandisa ukunakekelwa kwezempilo emphakathini yase-Afrika.
Kwasokumanyana njani ukuze libe lohlelo lokuphathisa eZimbabwe?
I-Sila Health yiyo eyazala i-Health Pass. Uhlelo lolu liyaphathisa ngokuthi nxa ungaba lilunga wenelisa ukubhadala imali ngenyanga, abadala ekhaya babe sebethola ukuthi bayakwelatshwa ekliniki, esibhedlela, kumbe njalo odokotela bayabethekelela ngekhaya besiyabahlola lokubelapha bengekhaya lokubabhalela imithi. Phezu kwemithi, nxa udokotela esebhalile umuthi ofunakalayo, sisebenza lamavinkili athengisa imithi, amafamasi, liyakwanisa njalo ukuthola ngemali ephansi ukuthenga imithi.
Phansi ke ko-Health Pass kulama plans. Ngiyachasisa ngokuthi ami njani alawo maplans.
Silama plan ayisithupha, 6. Airpansi yona nge-$9.99 ngenyanga. Yona ithiwa yi-light plan. Okutholayo kuleyi plan yikubonisana lodokotela njalo lo-nurse ngenyanga. Uhlelo olulandelayo ngentengo yi-junior plan. I-junior plan ikunikeza ukuthula kwengqondo ukuze ubekwazi ukugcina okubaluleke kakhulu kuwe, abantwana bakho. Ngemva kohlelo lwe-junior yi-value plan. Leli luhlelo lwethu oludume kakhulu. Luhlanganisa intengo zokubonisana lodokotela, ukuhlolwa kwamazinyo lokunye okunenye. Izinhlelo zethu ze-Prime, Care Plus njalo le-VIP cover zikunika ukunakekelwa kokuvikela okungcono kakhulu. Abazali bathola ama-device wokuqaphela ezempilo ukulawula izifo ezifana lesifo sechukela njalo le-hypertension. Njalo balethelwa mahala imibhalo yemithi emakhaya. Abazali bohlelo lwe-VIP cover baqhutshwa ngemota nxa besiyabona odokotela.
Phansi kohlelo lwenu, kulabo dokotela bezinhlungu zomzimba kuphela yini?
Sisebenza labo dokotela bonke abelapha izifo zomzimba ababizwa ngokuthi ngama-general practitioner, labamehlo, ama-optician. Kube sekusiba labo dokotela bamazinyo, ama-dentist, njalo labo dokotela bemisipha, ama-physiotherapist.
Ngalesi sikhathi se-COVID-19, inake kulokuphathiswa yini phansi kwenhlelo zenu zonke lezi?
Ngokwesicelo samalunga ethu, sesafaka uhlelo lwe-COVID-19. Lolu hlelo lilokulandelayo: unesi otholakala langa lonke, udokotela, i-oxygen, ama-regulator, i-PPE, ama-antigen test, imithi, njalo le-ambulance. Konke lokhu kutholakala okwamalanga aluhlanu.
Wena ubona njani ngalesi sikhathi sokuhlatshwa kwamajekiseni awe-COVID-19 vaccine?
Mina sengahlatshwa ama-shots ami amabili awe-Pfizer vaccine. Engingakutsho ukuthi abantu esebayithola i-vaccine bengayitholi i-COVID ayisozi bathwalise kanzima njengabantu abangayitholanga i-vaccine. Njalo akuvamile ukuthi abantu abayitholileyo i-vaccine leyo ye-COVID ukuthi ibatshonise yona i-COVID-19. Zikhona izinto eziningi abantu abazikhulumayo ngama-vaccine ezingaveli ebantwini abasebenza kulezi zigaba zempilakahle lezemithi. Into efunakalayo ukuthi abantu ma besenza ama-decision abo bengavali ama-news sources angaveli emadokoteleni.
Litholakala ngapi nxa umuntu efuna ukuba lilunga le-Sila Health kumbe i-Health Pass?
Siyatholakala ebulenjini kuleyi address www.sila.health. Njalo lingasithola ku-Facebook, lingadinga i-Sila Health.